Hayi thina uhulumende wasincedisa njengoba sakhuluma laphana ngemva kokulokhuza kokulahlekelwa izindlu lempahla. Uhulumende uyancedisa njengoba wayethembisile i-program yakhe le i-FEMA isima bayakunikeza ilokhuzeni uncedo. Lusiya ngokuthi wena usimo bani ekuncediseni kwakho. Thina basincedisa ngemali yokubhadala ilokhuzeni ihotela lapha ebesihlala khona sonke isikhathi lesi, njalo basinikeza kuyimadlana okokuthi uthenge ukudla ngalesiyana sikhathi. Kodwa-ke ilokhuza i-program le e-Florida bathi ngokusitshela kwabo mhlaka 13 nalo January kulapho kuyabe sekuphela-ke ilokhuzeni uncedo lo abakade benikeza lona. Kodwa ngingazi abanye abakade abasesimeni esitshenele sethu bangabe belokhu besaqhubeka bebancedisa ngezinye indlela.
Manje nxa ukhangele lalokho okwenzakala eCalifornia, ubona ngani abantu bazathola uncedo olufana lalolu elalutholayo yini? Njalo ungakhuthaza usithini labo abakhonale sikhuluma nje?
Isikhuthazo sami mina ngabala sokuthi abantu mabe sebizweni le-America bengethuki, bengesabi ukubhalisa amabizo ehlelweni ezinikezwa nguhulumende. Uhulumende walapha hayi uyakunikeza sibili ngoba uncedo lusiya ngokuthi khona sehlakalo bani, kusiya njalo lokuthi khona wena usimo esinjani ukuthi uthola okunjani, usebenza ngaphi, kumbeni usesimeni esinjani nje. Sikufika ngakhonokho bayakunikeza uncedo oluhambelana lakhonokho. Hayi siyayizwisisa sibili le ndaba and hayi silusizi kakhulu ngoba hayi into zama-flats lezi hayi sayibona leyo lesihlupheko.